tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngomgqibelo womhla ka 23 Ndlolanja 2019 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje kubekwa umoyi uCallister Ndlovu emathuneni awe National Heroes Acre.
Usitshile imfundiso enkulu kakhulu wakuNdlovu engifisa ukubana ngabe sonke singayibamba, sizaba lobuntu obuyibo obudingakayo kakhulu.
Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi kufuneka umlamulankunzi oza kwenza imihlangano yebandla leli leZANU-PF.
Okuqakathekileyo ukuthi indaba leyo ukukhulumisana fanele iqalise katsha ngendlela eqondileyo elokhu ithiwo ngabantu abaningi abeZimbabwe nabangaphandle.
Abantu abaningi bakhalela imisakazo yama-community radio stations.
Siyayifuna ngoba sifuna izinto zethu sizwakale zonke sizenzayo, lathi sibe noma sicela ama-donation kwabanye basisize, lathi siqhubekele phambili ngoba siyaba sesizwakala emoyeni.
Lingakuthwa luhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba kanye lokuphathelanela abesifazana. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abantu beZimbabwe kumele bahlalisane, hathi ukuthi bahlale besilwa suku zonke bebanga ezombusazwe. Umnangagwa wedule lokhu namhla eNational Heroes Acre ngesikhathi kungcwatshwa umoyi uCallister Ndlovu owayengumgcinisihlalo webandla leZANU-PF koBulawayo. UNdlovu owaphuma kuZaphu esithi ibandla leli elalikhokhelwa ngaleso sikhathi ngumoyi uJoshua Mqabuko Nkomo selinjengedonki efileyo ubhubhe ngeviki ephelileyo. Ukuze sizwe okuningi okwenzakale eNational Heroes Acre, sixhume umnumzana Joseph Juma okubandla leZANU-PF okudale leCentral Committee.
Usitshile imfundiso enkulu kakhulu wakuNdlovu engifisa ukubana ngabe sonke singayibamba, sizaba lobuntu obuyibo obudingakayo kakhulu ngoba yinto engani silahleka lapha kithi ebantwini bana sesilahla ubuntu bethu esasibazi kudala. Kudala mina ngikhula sasingakwazi ukuthi kule Shona kule Ndebele sasikwazi singabantu sonke.
Kodwa kulabanye abakhuluma besithi uhanjiswa kwakhe eNational Heroes Acre ngani kuthunuka abantu abaningi ngoba bathi uCallister Ndlovu wahlamuka kuZaphu, njalo ngenxa sokukhangela owayegokela ivuyo leZebra uLookout Masuku kanye loSwazini Ndlovu bangcwatshwe koBulawayo. Ungathini-ke ngabantu abakhuluma ngalokho?
Ekubhubheni kwamaqhawe wethu obaba uLookout Masuku labanye, kwakungabi lokudlelisana kahle kahle neZANU-Jongwe. Kwakusise neZaphu neZANU-Jongwe. Ngakho-ke ngiyahlakazelela ubana into eziningi azihambanga ngendlela, ihistory enye yatshintshatshintshwa. Kodwa-ke konke lokubana kwakucika sokulungiswa ngemva komanyano oka-1987 mhlaka-22 December, lapho-ke ubaba uNkomo nobaba uMqalo bagcina sebebambene. Kusukela khonapho into zase zikhangelwa ngendlela engaliqondile kancane. Yikubona obaba uLookout Masuku bagcina sebenikezwa isicoco sokuba yi-national hero noma twasevele esengcwatshwe ngapha koBulawayo lapha eLadystone laphana. Akumelanga abantu behlale bekhangela izinto ezimbi ngezikhathi zonke. Ubaba uNdlovu uCallister ukuhamba kwakhe kuZANU-Jongwe ngaleso sikhathi kwakuyilungelo lakhe alenzayo. Abasalayo kuZaphu basala, kodwa-ke okusalayo ukuthi bona kugcina sokubanjele kathesi iZANU-Jongwe neZaphu sokuyinto yinye. Lapho-ke obaba uCallister babuya-ke sesiwehlala endlwini labo baba uDabengwa abeZaphu sebehlala ndlwini khonaphana, noma-ke obaba uDabengwa ugcine sephumile yena esezimela yedwa eceleni.
Umnumzana Joseph Juma lilunga lebandla leZANU-PF ukudale leCentral Committee, sixoxelaye ekoBulawayo. Kusenjalo owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe ubele dili emzini wakhe ewe Blue Roof eHarare lokunanza iminyaka yakhe yokuzalwa. Uzelwe iminyaka engamachumi ayisitshiyagalolunye lanhlanu 95. Ngesikhathi esifanayo umnumzana Edmund Kutsayi wayengumhleli wephephandaba leSunday Mail namhla uhlawule isibambiso sebail esifika ikhulu lamadola kulandela ukubotshwa kwakhe eHarare esethuthwa icala lokuthi utholakale ele umbrella elemibala yebutho leZimbabwe. Ibandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi kumele kudingwe umlamulankunzi oza kwenza imihlangano yokukhulumisana yebandla leli leZANU-PF. Ibandla leli lithi kalisoze lingene imihlangano eqoqwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ofisa ukuthi kulungiswe isimo esibi somnotho welizwe leZimbabwe. Umnangagwa uqoqe omunye umhlangano izolo lapho obekulamabandla amancane akuqela eleMDC elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe. Amanye amabandla la athi akuncedi ukwenza imihlangano kungelabandla leMDC elikhokhelwa nguChamisa. Umnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamongameli weMDC, uthi kuqakathekile ukuthi kube lo mlamulankunzi ozaphatha inkulumo zamabandla athi uMnangagwa.
Okuqakathekileyo ukuthi indaba leyo ukukhulumisana fanele iqalise katsha ngendlela eqondileyo elokhu itshiwo ngabantu abaningi abeZimbabwe nabangaphandle njalo ngendlela okujwayeleke ngayo ukuthi inkulumo ezenziwayo.
Ye, nxa sukhangeleke elikufisayo khonokho kumele kuqaliswe mbani?
Ye, kungaqaliswa njengobona ukuthi kwaba nemizamo eZimbabwe Council of Churches abantu abanjalo abafanayo ababefisa ukuthi balisube zenkulume kumbe kungaba lokukhulumisana phakathi kwamahlangothi amabili ebesevumelana ukuthi singamcela ukuthi asincedise ukuthi sikhulumisane kubani. Noma isabhekti ngakwenza lokho kumbe i-African Union.
So ke nxa sokukhulunyiswane khonapho lahlala phansi lahlafuna ithambo leli kumele kuphumene.
Kumele kube lesivumelwano sokuthi ilizwe lizabuyela njani ekuthini libe nomkhokheli owakhethwa ngabantu kumbe umkhokheli abantu bonke beZimbabwe abasuthiseka ngayo. Kufanele sivumelane ukuthi ukhetho olulandelayo kuzenziwa njani ukuthi lungagcini ukhetho olulempumela engavunywayo ngabantu bonke. Okwesithathu, uPresident Chamisa ukuthi hayi kufanele sivumelane ukuthi athi singasebenza njani ukuthi sisize indaba ezomnotho welizwe. Okwesine, uPresident Chamisa ukuthi hayi kawuvunyelwane njalo sebhekene ukuthi siyayenzanjani ukuthi silungise udaba lokudlelana kweZimbabwe namanye amazwe.
Umnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamongameli weMDC, sixoxe laye eseLondon kwele Bhilitane. Kodwa ke umnumzana Believe Gawule webandla leZANU-PF uthi inkulumo zamabandla zizaqhubekela phambili kungelabandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa.
Sesibona ukuthi abantu laba abakho ngokulungisa bafuna ukusifisela emuva nje ngenhlelo ezingayisizi. Mina ngithi mina imisebenzi iyaqhubeka ukuthi iyaphambili. Ngabe futhi kuba yingxenye yalokhu kodwa yingxenye ngabe ngafuni njalo asitsho ukuthi ilizwe leli ngibe libuseke ngenxa yokuthi bona ngabakho ehlelweni lololu. Okwakathi esingathi bengafuni hayi kukibo lokhu bazikhethela kona abakufunayo ukuthi bancindezele inhlelo zelizwe ukuthi zingayiphambili. Yibo mbona abangafuni abantu bathwale nzima baphile nzima yikho abakufunayo kuphela.
Ye, kodwa siyabona ukuthi nxa MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ingangenanga kungahlupha phela ukuthi kuyagcina umnotho vele ungalungiseki. Akunjalo baba Gawule?
Angikuboni kuhlupha lokho njalo ngiyadaba ngoba sebezahamba la kukongress engxa yokuhluphayo kukhokheli bebandla lelo yikho ngibona ngani nje kokuhluphayo engxa bazathi kukongress yabo ngoMay bakhetha ukukhokhela okungcono kunabo ngathi ilizwe likhambe liyephambili engxa babe lokubona ukuthi kufika kwenziweni. Okwathi ezingabantu laba abalahlekile labo bantu nokubona kwabo abayazi into sebeyifuna ukuthi baye ababakufuna vele abakwazi abakho ngabantu labo bangokwabo bona wodwa as individual bakhangelele khona kuphela yikho abakufunayo yikho kuzwa bekhalela le inclusive the government of national unity or whatever inclusive government ngale bayifunayo yikho bakhangele bona kuphela bakhangela ngabantu.
Umnumzana Believe Gawule ukudalela Central Committee kubandla leZANU-PF sixoxela ye esejolojo.
Okay.
belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz.
Izakhamizi ezansi emaNdebeleni zikhuthaza uhulumende ukuthi avumele imisakazo yezigaba ukuthi isakaze okusemthethweni. Umsakazo weNtebe Community Radio Station usuleminyaka elithumi ulinde imvumo yokusakaza. UAlbert Ncube usipha lolu daba.
Ngomalanga alithumi adlulileyo eleZimbabwe limanyane lomhlaba wonke jikelele ekunanzeni usuku lwemisakazo olo World Radio Day. Kodwa iningi labantu kulesi sabelo ikakhulu emaphandleni lehluleka kubamba amagagasi aweZimbabwe Broadcasting Corporation okudala ukuthi iningi lilalele imisakazo yaphetsheya. Izakhamizi ezigqoqe lo msakazo weStudio 7 zithi ukuswelakala kwemisakazo emaphandleni kubabisele emuva ngoba indaba eziningi bazizwa ngelikabathi. Izakhamizi eNtebe sezile minyaka elithumi zafaka isicelo kuhulumende ukuthi ziphiwe imvume yokusakaza, kodwa kuze kube lalamhlanje lomsakazo akavunyelwa ukusakaza okusemthethweni. UNkosazana Thandekile Ncube ngomunye wezakhamizi eNtebe ezilinde ngamehlo abomvu lomsakazo.
Station siyayithanda kakhulu, siyayifuna ngoba sifuna izinto zethu sizwakale zonke sizenzayo, lathi sibe noma sicela ama donation kwabanye basisize lathi siqhubekele phambili ngoba siyabasesizwakala emoyeni. Uzwakala khona emoyeni wazakale ungathi nje kuqakathekile.
Amazwi akagcizelelwe ngumnomzana Jabulani Moyo othi nxa kungasungulwa umsakazo kulindawo bazasizakala lalapho belahlekelwe izifuyo ngoba impiko izafika kuZulu ngokuphangisa.
Sibala ama problems esihlanganayo kakhulu lapha sile dubolwane lokutshontshela, so ukuthi kuhambe masinya kuzwakale emweni kumbe uhulumeni. Ma kungaba lo msakazo lapho kungafika masinyane kuhulumeni, nezikhalazo zethu zingafika masinyane kulokuthi ngihambe zi-report epolisi kumbe ngiyengapho, kodwa nxa sikufake kumsakazo kuyaphangisa ukuzwakala.
UNkosazana Simangaliso Nyazayi esinye njalo isakhamuzi seNtebe uthi ukusungulwa kwemisakazo yezigaba kuzavula amathuba emisebenzi kwabatsha abatshona bebhoda ezitolo bengenzi lutho.
Mbona ngani umsakazo lo uqakathekile for i-development because silama youth ayebe engela lutho lokwenza.
Umqoqi wenhlelo zeNtebe Community Radio uMnumzana Mvelo Zondo osebenza phansi kwenhlanganiso yemisakazo yezigaba eZimbabwe Association of Community Radio Stations uthi sesiside isikhathi belinde impendulo evela kukhulumende.
Ngo-April zanele sa 10 years ilokhe isakaza ngendlela esakaza ngayo ingela license. Ngajabula kakhulu uma singathola i-license yokuthi sisakaze ngoba okwamanje kunzima ukuthi sikhankase sibili okuzwayo njenge-radio yonke eyazakalayo. Khathesi sisebenzisa indlela zokufaka imbiko kuma-WhatsApp lama-bulk SMS kumbe senze kuthiwa ngama-listener clubs, sile combi casting, le WhatsApp casting, le podcasting.
Uphinde wathi nenge emaphandleni lisemnyameni ngokwenzakala elizweni ngenxa yokuswelakala kwemisakazo kulesi sabelo.
Lapha bakhona imisakazo wesizwe esiwuthembileyo i-ZBC kayifiki amakona wonke eZimbabwe, ikakhulu ngapha emhlubulweni wezansi emaNdebeleni balalela imisakazo e-South Africa leyo eBotswana, ongangokuthi into ezenzakalayo phezulu ezelizwe kabazazi.
Mphathi Ntambo bona ngokukhitshwa kwembiko kuleli uNkosikazi Monica Mthwanga uthi uhulumente uzaguqula imithetho yokusakaza njalo kuzavulwa amagagasi emisakazo ezigaba ngokuphangisa. Lo nyaka usuku lwe-Radio Day lunanzwe phansi kwesihloko esithi Dialogue, Tolerance and Peace, othi ukuthi umsakazo ungasetshenziswa ukuletha ukukhulumisana, ukuhlalisana kanye lokuthula. Kusenjalo iningi liphethe likhala ngendlala esemakhaya njalo licela uhulumende ukuthi angenele. UNkosikazi Thandiwe Sibanda ukhala ngendlala esimhlasele labazukulu bakhe.
Batshela ukuthi siyadubeka, asilanto yokudla njengoba izulu vele kade lingani, yonke into akule ezitolo akuthengeki, asidli lutho. Siyadubeka, amakhosi ethu kazama ukuthi asinike ukudla okudliwayo. Siyadubeka, abalungisise sibili, siyadubeka.
Lobanje uhulumende encedisa ngomumbu udubo ikuswelakala kwezitshebo okudala ukuthi abanye bavube esitshwala ngamanzi. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Okwamanje songuisikhathi sohlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba.
Lingani lichona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo sobhuku Matthew Nketa owe Lowakweru. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga baba Gande, ungamukele ehlelweni lakho lisazibili ku-TV7.
Ye, ungasitshela baba sizwa kuthiwa uhlelo lwenu olokwakha indlu kumbe sithi thina isakhiwo esamasiko luyaqhubekela phambili, ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Ye, uhlelo luqhubekela phambili okwakhatheki nje ngokulaywa ngamasiko emaphutheni. Sitshengiswa ukuthi kumele sibe lezakhiwo ezintathu ezingamarawundi. Eyinye yakhona iyabe yakhiwe ngamatshe yafulelwa ngotshani, amatiki la kusebenziwaya lapho. Eyinye yakhiwe ngezigodo ifulelwe ngamathikili ibhadwe ngaphakathi ngaphandle isalile ezigodo. Eyinye ibe ngeyokubumbela khonokuyalo kwakusenziwe endulo ukuba ukubumbela esithi ngamathikhi kulezi nsuku imkulu esintu. So kumele zibe ntathu. So kukakhulu siyacelisa ukuthi abakwanisayo kabancedise ngoba abanye vele sebeqalisile ukuncedisa ngezigodo lokunye. Utyani abalesisa bancedise izakhiwo zamasiko lezi ziphumelele ngoba nxa kule mbuthano eyabi khona ezigabeni babe kwanisa ukuthi babuye bazokwenzela khona yonke imisebenzi abayenzayo abezigaba, kodwa kakhulu yindawo yamasiko.
Kahle kahle ngubani otshelwayo emaphutsheni khona lokho?
Abaphethe ezamasiko bayatshengiswa emaphutsheni kufike kubo ukuthi endaweni enje kulesakhiwo samasiko batsheleni ukuthi isakhiwo leso kumele indawo leyo bayigcine njani, yikho esikulandelayo kakhulu.
Abalaleli bengathanda ukuba kwazi ukuthi kuyini okuzaba kusenziwa kuzakhiwo lezi.
Kuzakhiwo lezi kuvuselela isintu. Yonke into elokwenza lokuvuselela isintu iyabe isenziwa kumuntu. Ngoba sikhuluma nje kunjenje khathesi sikhuluma ngokukhuluma into zesintu. Asila ama-platforms, asila ndawo zonlezo. Ngoba ama-whole community halls ngawe-development engenani namasiko. Emathesi kukhulunywa ivangeli. Emasikweni akula ndawo zokwenzela into zamasiko.
Kukhona okunye ongafuna ukwazisa uZulu na?
Ye, engifisa ukukwazisa uZulu okwesibili lokhu. Ngithunywa ngabadala abakhangele eliseni emadodeni lapho kucelwa khona izwi. Abadala bathi bona kanye nemezele kusize sonke ukuthi kulomonakalo owenzakalayo elitsheni usenziwa izigane kule minyaka ethize ngabona kwenzakala lokho. Lapho ukhulu wesizwe ubaba uJoshua Nkomo uNyongolo ahamba wabhula khona ulaka walabhela khona ngale litsheni ngesikhathi sabo-87 kunombhuqazwe, izigane sezahamba zayavumbulula ayekusebenzisa, okuyikho abadala abathi babona kuyimbangela ngoba kophakamisa umoya, umoya omubi esizweni. Khathesi abantu abantwana basalalela emakhaya, izingozi liyazibona kuthangethange. Bekubalwa ukuthi kule ngozi ephoti eyaqeda abantu ibhasi ivele eGoli, ngibonile ibhasi eyatshayo ishiswa ngumlilo owawuphakathi kwathiwa yigasi, shile izitolo eHarare. Kunenzenzakala izolo lokhu abantwana baphelele emayini imoya esukumayo. So bayacebisa abadala abakhangelekisa ukuthi ukuze kulabhelwe kuhle kudingakala ukuthi size sonke esaleli lizwe leZimbabwe sihlanganise amakhanda, ikakhulu izinduna, abalisa, osobhuku, batshele abantu ukuthi kakuhlanganiswe okuhlanganiswayo ngezinduna ukwenzela ukuthi kuthengwe lezo zinto okumele zisetshenziswe ukulabhela kulalise umoya lo obonakala usukuma elizweni. Izinto eziqakathekileyo abangilaye zona bathe kudingakala inkunzi emnyama elokuhlobo umhlophe esesezijongolo eyimvuduza lenqama emhlophe lekhandela imnyama engakajwani. Yizo izinto ezizasetshenziswa kusenziwa ukulabhela ngokulalisa ulaka lolo lubonakalayo. Okulandela lokho, sithanda ukubonga ibandla lezanu-P F conference eliphuma kuyo eGwanda, ngoba lathinta indaba yamasiko ukuthi sekumele kuhlalwe phansi kubonakale ukuthi kuyabuyelwa ezindaweni lapho kwakucelwa khona ngesiko lesintu ngesikhathi se-liberation war ukuthi kuyebongwa, ngoba akubongwanga. Yikho izinto libona zingahlangani elizweni. Kudingakala ukuthi kuyebokwa onkomo labadala ababengokhomanda bayakwazi ukuthi babecela mani. Umzekeliso, kwezikamambo babefika onkomo besiyacela, egogwe babefika besiyacelela amajaha ekedane isithebo. Ziningi indawo babesiya kuzo. Lezo ndawo lokho zikhangela ukuthi kathi babecela lize sebelitholi abasaphenduki.
Hayi, kuyezwakala. Isibongile kakhulu ba.
Sibongile babangwenya. UNkulunkulu aliphathise kakhulu emsebenzini lonke labodonga. Siyabonga.
Hayi, siyabonga.
Yebo ba.
Lo-ke ngusobhuku Matthew Nketa owe-Lower Gweru ebesixoxa layo kuhlelo liphuma le ndaba lithona le ndaba. Igama lami nguChris Gande Lilali.
Siyabonga kakhulu-ke Chris Gande kwezibhathelelane labesifazana silo sithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa lo nkosikazi sithemba kuye Moyo uManyoni, yena oyisiphathamandla sebandla leMthwakazi Republic Party, ongomunye wababotshwa betshengisela phandle kwewetela yeRainbow kobulawayo besola iziphathamandla zalinkampani ngokuqhatsha abantu abangaveli kwelemandebeleni.
Into eyenzakale ngapha kobulawayo njengalapha kobo number 2 labalapha elobhengula abantu balimele ngoba kade ngike ngakhuluma labanye nje ukuthi hayi e-Westcom akwesabeka lokhani labantu bangikhona kababonwa. Nxa besiyanika isithwala kumele ukuthi ngo-6 ube usunjani usuhambile ukuyamnika isithwala lowo muntu wakho obothiwe. Benginaye umuntombazana abathi walutha ngendlela kwesinye isikhathi okhuluma ngakhona ophathwe ngakhona. Yabona nje ukuthi hayi komthwakazi singama-second class citizen elizweni leli.
Sesikhuluma ngokubotshwa kwakho lapha, bekunjani khona esitokisini?
Indekeza emajele lezitokisini. Ngiyakutshela ukuthi lapha ngilandise khona ingubo zangikhona bezivele zizinikela isichemo engakwaziyo ukuthi le ichemo yayichemwa nini ngolwesingali. Isitokisi akulelekisa i-toilet yakulayo khonapho ayiflashwa, iflashwa phandle ukuthi ungaphatheke kusuku ubanje isisu uzalala unukelwa njalo ngoba ufulashwa phandle. So kunzima vele.
Kulula yini lokho elikulwelayo? Sibona ukuthi amanye ababandla ezombusazwe awejayelanga ukukhuluma kabanzi ngalolu daba lobandlululo. Liyathola usekelo yini ebantwini kumbe abalizwisisi?
Ngingathi kumabandla aphikisayo ungananzelela akukaze kube khona ibandla elimela abantu besindebeleni. Amabandla akhona kathesi engathi akhona ngamabandla avelela eHarare ongangokuthi vele yibona abantu ababenefithayo. So kuba nzima kibe ukuthi bengakhulumela umthwakazi ngoba bona bayini bangama-beneficiaries. So thina yithi esinjani esiluzayo ebantwini bakithi abakhona komthwakazi. Indaba esikhuluma ngayo bayayizwisisa kahle sibili, kodwa uhlupho olukhona abantu bakithi bayesabiswa kakhulu ngoba ngakhuluma ngendaba lapho emvelela khona eCholocho abantu bayethuselwa ngokuthi abasoze bephiwe umumbu ovelela kuhulumende, kabasoze bebhale enhlelweni ezivelela kuhulumende bengasapota enye iparty engasiyo ZANU-PF. So yiyo into eyenza ukuthi kwesinye isikhathi nxa sikhuluma indaba lesiyikhuluma bayizwa ngoba baphila ngaphansi kwayo, esebesesabisa ngoba bafunani bakhonokho okuncane bakukhothayo babona ingane kurayini, kodwa bekungayisiphi ukuthi kuyabaphilisa bona labantu ababo. Ngoba kathesi sofa ungahamba etholotho akula muzi wetholotho olomntwana osebenza under government, abantwana bonke base-South Africa udinga uzola ukuthi umgodla i-50 kg yizayenzani ngoba lenyanga lenyanga yiqedi. So yikho thina abantu bakuthe sibatshela khona ukuthi hhayi lingaphileli ukudla, philelani impilo elekusasa ngoba i-South Africa iyavuka iphelile kusasa. Ngoba nxa umuntu esebenza la amathuba awafanani lanxa umuntu esebenza kwelinye ilizwe.
Silibonile lilwela okokuthi kuqhatshwe abantu beMathabeleland, salibona lilwela ukuthi kungafundisi ababalisi abangakhulumi ulimi lwabantwana esikolo, lokunye nje okuninginingi. Lingathi liyaphumelela kule imikhankaso yini?
Akahlonithwa amalungelo ethu ngoba sisakhuluma sisavalelwa emajele ukuze sibone ukuthi sesizwakele, sesihlonipheka izikhalazo. Umhlanga sizobona thina nxa sikhuluma ngolutho singaboni sokugcwele ini, amapholisa sesifake emavenini sokuthiwa sihambe nga.
Ikusasa yebandla lakho iyibona injani?
Ya, ikusasa lebandla libona likhula kakhulu ngoba sikufundisa abantu bakithi kubana bezwisise injongo kamthwakazi ukuthi umthwakazi ulwelwane. Ngoba nto ivini bona ade besibo sazama ukuxoxisana nabantu sithi siyayibona yini into esiyilwelayo thina. Sina kasilweli ukuthi silwele into engekho, silwele into ephilayo. Bengaze besibophe, bengaze besibulale, umthwakazi asoze aphela amandla. Noma kuzothatha iminyaka eyi-20, ngoba kuzothatha iminyaka eyi-100, kodwa umthwakazi injongo yakhe isakubana iphumelele. Ukufaka kwabo emajele, lokusithaya kwabo, lokusenzani kwabo, akusoze kwasiqeda amandla. Kulivangeli leli kuzolunga, abantu bethu belithole ilungelo labo. Abadala babo balilwela leli lizwe kumele bezinde izithelo zangikhona, hhayi ke siphile njengathi.
Leyo balaleli ibingxoxo lo nkosikazi Sithemba Kuye Moyo uManyoni eyisiphathamandla seMthwakazi Republic Party. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Tanda wena umculo lo ka Mlindo the vocalist. Siyabonga ke Mlindo ngomculo wakho lowo. Sike sikhangele ngamafitshane indaba ebesikhokhela namhlanje. Kubekwa umoyi uCalistus Ndlovu emathuneni awe National Heroes Acre eHarare. Ibandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi kufuneka umlamulankunzi oza kwenza imihlangano yabandla leli leZANU-PF. Abantu abaningi bakhala ngemisakazo yama-community radio stations. Siqhubeka lapha-ke uhlelo lwethu namhlanje oluvalelisa ngoGibbs Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.